zenzo zomuntu ongela kuzwisisa njalo ngelanhliziyoenhle esikhathini esikuso kathesi ngesokuthi uzilukazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu. Abazali bakhangele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into ehlangazene zizolungiswa kanjani, kukanti-ke umuntu ozithi umongameli welizwe uyasuka nje enjenganiyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuhluphayo kokunokuthi uyazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nobunzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akala zwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwenzakalo zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho umi njani.
Ye, lokho ikuphosisa ukuqiniso ngoba unengi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. Unengi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazisisa ukuthi iZimbabwe iphilwa kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo okunye okuhlupha yikukhona ukuthi lanxa ekhona uMnumzane Mnangagwa akukhanyi ukuthi uyasebenza ngalokho ngathi ikhefu ulidinga elani. Yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala uphumelele okukhulu omubi, kutho ukuthi vele uhlale sekuphumulele ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhosta uhulumende lozilukazi weZimbabwe ezinye izimali. Ukuhamba kwakhonokhu kuzothatha izimali kakhulu eziningi, yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga abe lalelo khefu ngendaba yokuthi uzabe dlalisa izimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe u-very weak.